Yeah, it's social media maskanye the city. It's really a nigga band to it to a lot of Vatumane and it was talking in the visual level. Vatol Uti use it just to delay in Palatine. What in the super on a kind of case last week, even Lambda, Banam Lam from Bizon, the equality quiz about prices with that. Same as Amayama carriers. Uti umuntu yebo uvunyelwa uvunyelwe uya online kodwa uma uvunyelwe kodwa ungenelisi akutsho lutho. So mase kukhanyele sibili singathi kuyabongeka ukuthi abantu balala ithuba lokuthi bahambe ku-Facebook, ku-Twitter, ku-Instagram baxoxa ngendaba zelizwelaba ngithi kodwa uma bengelalo ithuba langikhona kungenxa yokuswela imali hhayi kule nkinga khonapo.
Bakhona abantu abangena ebulenjini lapha bahlambaza abanye ngabathatha imfanekiso yomunye umuntu engazi kumbe enqunu lokunye okunjalo osekungani kubhahile lezi nsuku. Singathini nxa sikhangele ukubana ukwethulwa kwembiko kukhanya lapha sekuphambanisa ilungelo loluntu?
Kungaba nomehluko nje omncane phakathi kwalokho abantu abakwenzayo ebulenjini lalokho abakwenzayo emphakathini nje angithi. Ngoba even singathi ekhaya singathi kule bandla sibiza abantu babe khona akuswelakali ababili abathathu abazakuba ngomsindo babaxokozelayo kube nenkinga nje. So ukuthi sithi akusela mcimbi akusela nto eyenziwayo akusela mhlangano eyenziwayo ngenxa yokuthi kulabo labo abayi-two abayi-three ababuya besakiwe kumbe benzeni sebephambanisa. I see indlela esingathi sihamba ngayo. Owesibili ungakhangela indlela abantu abasebenzisa ngayo i-inthanethi obathola ebulenjini kulabantu asebethola indlela zokwenza imali ilizwe alinamsebenzi. Abantu sebethola indlela zokuthi benze imali online ama-artist, ama-comedian, abanye sebecacisa ama-online business imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa i-inthanethi. Uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abaxokozelayo kulalabo abafika bethethisa abanye hayi siyize nesohamba ngayo.
Kodwa zona zikhona yini indlela ezokwenqabela ukungasetshenziswa kuhle kwe-inthanethi? Siyabona ukuthi kuke kwaba lokucitshwa kwe-inthanethi eZimbabwe kodwa zikhona yini ezinye iy'ndlela ezingasetshenziswa ezingazokucitsha i-inthanethi?
Zikhona sibili iy'ndlela ezingasetshenziswa kodwa sokusiya ngokuthi mbani osebenzisayo. Singakhangela ilizwe laseChina, uhulumende weChina wenelisa ukuthi avalele i-inthanethi eChina naphakathi. Akula Facebook, akula nto engenayo, akula nto ephumayo. Kodwa sokusitsho ukuthi abantu beChina asazi ukuthi bona balalo ithuba lokuthi baxhumane kuhle ebulenjini, asazi khonokho angithi. Kumbe singathi kubancedile kumbe akubancedanga. Kodwa singakhangela kwelethu eleZimbabwe, uhulumende wethu andikhole ukuthi ulayo indlela yokuthi avalele i-inthanethi yeZimbabwe. Njena ngenza njalo singasibalutshwana asilingani leChina. Singavalelwa phakathi kuthiwa sesixoxa sedini lodwa amaZimbabweni, so kuthiwa sesithengisela nayini lodwa amaZimbabweni, awula zitho lingenayo angithi. So uhulumende wethu ngeke wakwenza lokho. Into eqakathekileyo yokuthi abantu bafundise ukuthi kusetshenziswa njani i-technology le and indlela lezi zokuthumela ama-message zisetshenziswa njani. Uthola njani ukuthi into le liqiniso le engamakha. Wenelisa yini ukusebenzisa i-Google ukuthi ubone ukuthi udaba lolu engilubalayo lolu ukuthi kuthiwa kulama-satanist abulala abantu ngapha endaweni enje liqiniso yini? Ngingakadobha amanje ngihambe ngiyetshaya abantu ukuthi bangama-satanist. We need to learn media literacy. So uhulumende nabantu nje abasebenza nohulumende kumele bancedisane. Uthole ukuthi abantu babathe ukuthiwa i-media literacy eZimbabwe.